Isiphathimandla senhlanganiso yezifa uBrighton Malandule uthi abalandeli bomdlalo kanobhutshuzwayo akumelanga basole inhlanganiso yezifa kuphela ngemva kokuba inhlanganiso yeCAF ilaye ukuba kulankundla kweleZimbabwe elungele ukudlalela iqembu lesizwe lama-Warriors. Inhlanganiso yeCAF itshele inhlanganiso yezifa ensukwini ezisanda kudlula ukuba inkundla yeBarber Field yona ubekuyiyo yodwa okwakuthiwe isesimeni esingcono okokuthi ingabe isetshenziswa ngesikhathi kusalungisiswa lokho okungalunganga layo isifakwe kuluhlu lwenkundla ezingalungelanga ukudlalela. UMalandile uthi inkinga ibhekane labanikazi benkundla ikhansili yedolobha lakoBulawayo yikuba ezinye izinto ezifunwa yinhlanganiso yeCAF abangeke benelise ukuzenza nxa kukhangelwa indlela inkundla yeBarber Fields eyakhiwe ngayo.
IBarber Fields Stadium yakhiwa ngo-1957, iNational Sports Stadium yakhiwa ngo-1986, and we have not done any major renovations. Ukuthi iBarber Fields ithi get renovated to international standards, okunye is not possible.
Intatheli zindaba ezemidlalo uNation Gogoyarira uthi kumele kube lokukhulumisana okungcono phakathi kwenhlanganiso yezifa labanikazi benkundla ababalisa amakhansili amadolobho atshiyeneyo kanye lohulumende.
Sawunikezwa sibili indawo esimele sizizungisise, kodwa inkinga akusabanga lokulandelela kumbe ukuncedisana, ngoba kimi international issue, it's not a zifa issue or council issue. Singasebenza kuhle, ngibona ngani lokhu sethuba njalo ukuthi amanye ama-stadiums indaba yamagrounds amatsha angiboni iphumelela, kodwa ngibona ngani i-cup yakhona lamatsha apho standard, because ngakala kwamanye amazwe ama-stadiums zakona phosa manje ngeBF kukhona unye okungatshintshekiyo, but thina sithi ukuthi okungatshintshekiyo haya sizikwenelisa. Ngokubona kwami mina ukuthi sikwanise ukuthi singakwanisa ukufunakala lokuthi singakhe stadium akuvumi, kodwa singahambe sedlala kwamanye amazwe khangele ukuthi sisenze njani kanganani. Ababukeli bayaluza, ama-hotels ayaluza, kukanti singakhangela le ndawo zokudla ziyaluza.
Idolobho lakoBulawayo lithi selikhulumisana lezifa labanye ngokumele kwenziwe enkundleni yeBarber Field Stadium ukungabi lendawo zokudlalela kumbe ukuzilolongela ludubo olubhekane labezemidlalo kweleZimbabwe ngoba indawo abazisebenzisayo zingekamasipala. Iqembu elabhidlikayo eliyamaZulu like laba lenhlelo zokwakha inkundla yokudlalela endaweni yeKelly Sports Club, kodwa lokhu akusayenzekanga ngemva kokubhuluba kwaleli qembu. Iqembu le-Highlanders lona liphezu komsebenzi wokuvuselela inkundla zalo zokuzilolongela endaweni elayiphiwa uba liyisebenzise kweminyaka elikhulu e-Highlanders Clubhouse. Isikhulumeli seqembu lebhoso uRonald Moyo uthi lokhu bakwenza ngoba bezama ukwehlisa indleko ezibhekane leqembu.
Okwamanje siyahaya ama-facilities okutrena okuletha indleko enkulu kuclub, njalo ufika limitha isikhathi esitrena ngaso ngoba nxa lingathengeli kuma-facilities enu lathola ukuthi i-training yangikhona iba strict ngesikhathi, maybe ibe nge-1 hour, kodwa nxa sesile yethu sesakwazi ukuthi senze esikuthi thina ama-specialized training ngoba siyabe singajahanga lutho isikhathi sonke siyabe silaso, i-facility ngeyethu singayibhadaleli. Lokhu kuzayenza ukuthi even the performance ye-team i-improve ibe ngcono.
UMalandile uthe inhlanganiso yeCAF ithe inhlanganiso yezifa kuzamele itsho ukuba lumdlalo wabo okumele udlalwe leqembu le-Algeria uzadlalelwa ngaphi ngemva kokuthiwa inkundla yeBarber Fields layo kayilunganga. Uqhubekele phambili esithi nxa sekuthe kwehlula ukulabhela kwabo kungangcono lomdlalo uqhutshelwe kwele-South Africa ngoba iqembu lama-Warriors likusibaya sinye lamaqembu akweleZambia kanye laseBotswana. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Joseph Njanji.